Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Siyalambulela ngo kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 1 kumabasa 2023 igama ngokeino kumete saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibikwa zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi wegospel uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ekuvoteni kukhetho oluzayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos siziba ngalolu daba.
Namhlanje ke besile bhora lethu ebeselidlala ke kobulawayo, lapho ke ebesibize ontanga abaregister ukuvota ukubana ke bebuye lama registration slip abo beparticipate kutournament. Bekulenkezo ke kulabantu ke abawinileyo namhlanje abatsha ngenxa yokubana siqala ivota registration blitz. Sakhuthaza abatsha ukubana beregister bebambe islip ukuze beparticipate kumkezo ke ebesilayo namhlanje. So yikho libona bekulabatsha ke abasijoyineyo abavela ke endaweni esijeneyo kobulawayo.
Abekade bephatheka kuhlelo lolu ngontanga be-CCC kuphela kumbe beluvulekele labanye nje ontanga abakhona?
Kuhlelo thile thina besingakhangeli ke ukubana ke ngowebandla libizana noma TPC enibandla ngenxa yokubana ke udubeli leZimbabwe luhlasela wonke umuntu kakhulu abatsha 97% eyabontanga abalamsebenzi. So yikho libona ke besi-emphasize ke ukubana register ukuvota ngobudubo ke lubamba ke wonke umuntu. So yikho libona ke besibize ke ontanga ilizwe lonke.
Ngolwesithathu mhlaka 5 kumabasa lizabe liphatheka njalo kubandla lenu likhetha abazalimelela kudale lephalamende.
Sesilungiselela ukukhetha laba abazasimela edale lephalamende ekansilini njalo zasimela ke engumongameli wethu our presidential candidate. So siqalisa inomination mhlaka 5 kuviki ebuyayo. Lapho ke sizabe sinomthila ama nomination ekuyeyo ke iprocess yethu yokuqala. Sizabe sinominator ke ama MP, sinominate ama councillor, njalo sinominate ke ozasimela kuba ngumongameli. So lokho kuzayenziwa kuma wards angu 2000 ilizwe lonke jikelele. Lapho ke okulama wards ukuze abantu ke befake imbono yabo ukubana ngubani ozasimela kukhetho oluzayo.
Umnumzana Gift Ostalos siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Daba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezigilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibika ziyizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezithenga igolide ziyithengisela eDubai okungaphandle komthetho solumumetheke lwangena lakwele South Africa. Umsakazo we-SABC izolo ukhiphe amabizo amabhanga amathathu asezaphenywa mayelana lezimali lezi ezingcolileyo ezemoney laundering ezamukelayo zivela eZimbabwe. Sixoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Kila wakala itemba umnotho weZimbabwe la uma 15 weZimbabwe siwasebenzisayo yilo eselibhidlikile. Uyabe sekumele silile ngitho njalo. Abantu abasemathemba ngendlela esizisebenzisayo nama-systems yethu, khanya njenganama-systems yethu awich kakhulu. So ithemba lelo selibhidlikile. Kodwa njengani ngethusa sibili abantu abafuna ukuthi balethe imali lapha eZimbabwe ngoba baye bengakwazi ukuthi sebenza nobani. So ngibona njengani yikho okunye okungenzakala ukuthi abantu sebedulile sibile ukuthi ma izimali zingangena lapho zizezingena njani. Labo bayabe sebenza lokabo ngoba bayabe belethembele ukuthi into zethu lapha zicacile kodwa siyabona ukuthi kunama-loophole abaningi.
Kungaba yinto eqondileyo na indlela enziwayo ukukhipha igolide lihanjiswa phandle liphenduka njalo kodwa kungala bhanga elikhulu le-Reserve Bank liphakathi kodaba lonolo.
Into okumele yenzakale ukuthi sokumele sibe nama-investigation asegcekeni sibekwazi ukuthi xa ukuthi likhona ibhanga le-Reserve Bank likhona okungakanani ngoba bona bayala ukuthi ngakhona. So sokumele kube nama-investigation sibili. Sona ukuthi kungakuyukuthi ulama-problems sesibonile ukuthi akhona ama-problems sibili. So singawalungisa njani? Uzakhumbula ukuthi amabhanga alapha eZimbabwe amaningi sawasela esingathi ngama-corresponding bank ukuthi inxa izimali zivela phandle kwelizwe ziye bayasebenzisa ama-banks anjengalawo.
Amabhanga e-South Africa kuqanjwa amabhanga agoqela i-Standard Bank, i-Absa Bank, le-Safsa Bank. Kukhanya ezinye imali zakhona zingena khona ngale. So kungenisa ke amanye amazwe angaphandle kweZimbabwe kunkulumo yonale asethinteka kwimali zakhona zifika njani kubo South Africa?
Izimali lezi ziyazithela e-South Africa sezibuya lapha ezikhathini eziningi. So sekushitho ukuthi lakhona ngale e-South Africa sokumele ziyebe lama-investigation sibile babona ukuthi ama-banks ahamba njani. Batho ukuthi abanye udaba lolu bakhona bahlala e-South Africa. So sekushitho ukuthi layo e-South Africa ikhona lapha kundaba lezi. Kodwa uzakhumbula ukuthi i-investigation leyo sibele sithi ibambe i-Southern Africa yonke lapho nabanye amazwe futhi kuyabe kwenzakala ezinye izinto okumele sibe wazi ukuthi kuyabe zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekoBulawayo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS, ithi isola kakhulukazi okwenziwa inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-Teachers for ED ebhoda lezikolo icela inhlawulo zenhlelo zayo. Sizwe nokuningi kusikhulumelise ATURS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATURS savele sangakuyamukela ukuthi kule nyamazana engavuka ingu-Teachers for ED. Oso kunanzelelwa ngabantu ukuthi i-Teachers for ED ingabizi workshop. Umbalisi kumbe isikolo lapha suka khona yiso esikhokha imali. Okumele sikunanzelele ukuthi kulezinye izikolo sezikhokhe imali edluli $500.
Yenziwani ngayo le mali? Njalo izikolo zibanjwa ngamandla na ukubana zikhokhele leyo mali?
I-$500 leyi iyabe isetshenziswa ukunikeza amandla ku-Teachers for ED. U-Teachers for ED yinto yezombusazwe. U-ED akulamuntu ongamaziyo ukuthi ngubani. U-President kazakavukela ababalisi. Ababalisi ngabelizwe, ababalisi ngabesizwe. Bavuka njani sebengebo umuntu oyedwa? I-ZANU-PF isiyehlulekile ukuthi izimele yodwa isizifuna ukuyangcolisa igama lababalisi.
Inhlanganiso kumbe ngathi amaqembu wonke la abunjwayo ukuthi iqembu leli for ED laleliyana for ED nxa beziphendulela bona bathi bona u-ED lo umelele i-economic development. Ngombono wakho ungathi injongo ye-Teachers for ED ngeyani?
Okumele sikunanzelele i-Teachers for ED leyi izobulala ama-union ekutheni nxa thina sikhankasela ukuthi ababalisi kabanikezwe imali eqondileyo. Kuma-workshop ye-Teachers for ED bahamba beyitshela abantu ukuthi ungakhangeli iholo. Kambe kulo muntu ongasebenza engakhangelanga iholo lakhe, ngezinye indlela thina sithi lamhla u-ED upresident Emmerson Tambutso nga engu president welizwe okoto kakuvaliso kwinto lokho simuzwe khulume sithi yena kakuhlangananga laye kodwa nxa lokho ezithulele kanje nguye okwenza kube khona nguye osedisturb abantu kunje kathesi ukuzungena ukuba ngumbalisi abantu sebeqhatshwa ngokuthi le certificate se teachers for ED i-workshop play le mali yayo iqambayo kodwa wena nxa ungayanga ku-workshop play usufuna ukuqhatshwa ukuba ngutitsha sukhipha $155.
Lezi mali ezibizelwayo ziya esambeni sikabani?
Iya ku-ED phela ngoba okuyinto lokhu ngokwe-teachers for ED.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ esixoxelaye eselubane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampaba fobembula
izakhamizi zechongolela lasemambanjeni kuward 21 esiqintini sebubi emathebeleland north ziganunwabo kulandela ukubuyelwa kwamadlelo ezifuyo zazo ngabantu abafike ngenkani kulindawo kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zalindawo zithi seziphelele ukuthi senzeni ngalolu daba. Umnumzana Mfundo Khumalo uthi ukubuyela amadlelo lokhu kuganga njalo zakhamizi zingavumi ubhadala lofake ucingo lakhe ngoba akukho emthethweni.
Ngiphindelana nje umuntu wonke ongela nkomo lenkomo ozaba lenkomo kunyaka ozayo lelenkomo eyodwa khathi lenkomo ezingu 100 okufanele ukuthi kuhlabe phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefunda ukufesa ngemali yakhe sivumelana ukuthi unxa ufesa fesa inkomo sizasifaka ngathi phakathi ofanele siqale sihlale phansi sikulungise sivumelane sibe ground bese kusuka ke kufinyelweni kusiwa lusha yinto esingayitsho esivumelana ngoba okumele sikunazele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlile kuyasuka ngathi ngamadlelo akhe enkomo.
Onguye owabiyela amadlelo la izakhamizi zithi ngubaba okuthiwa ngufuzane umnumzana Cuthbert Kabila Mpofu uthi kukhona ezinye izakhamizi ezavumelana layo ukuthi afake ucingo
ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela ufuzane ukuthi abakhele isikolo lamanzi bakhanya ufuzane wavuma konke lokho bathi umuntu abayihlalele ngaphi phansi lezakhamuzi maye ngapha izakhamuzi zika-8 le bathi abakwazi yaba yinto yabantu abangayi Baba vida ngwazi kona. Inde supa.
Umnumzana Theophilus Khosana uthi kubuyela amadlelo asonto embi kuloba umuntu owenza njalo engasoka kulindawo.
Kwaba le meeting eyama village wonke. So ukuthi akuzange kuhlangane vele. So mina vele into eyenza ngithu right mina ngathu right ngenxa yokuthi kuvele thina bese ngasa benefit lutho khonapho kuzolawo amaphado. So ku benefita u ward 12 yizwe inkomo zabe sezidla indawo leyo imambo ngokufaka ifensi uvimbili
usobhuku wethongololo lemambanjeni omnumzane Leonard Ndlovu uthi udabuke kakhulu ngoba sekhuze waze wehluleka
izamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona ababakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu ngabe sihlale phansi sakhuluma sabonisana satshengisana sehlulana lapho sehlulana khona asizange sikhulu sengihambile ngisiya sengivela kuthi siyambikela ngimbikela dawu ngokungazi kwami ngingazange ngitshele ngomuntu osengibambe iganya vengele esigabeni sami
sasana Cleopatra Ndlovu osebenzela iCouncil yeBubi Rural District Council eyiyo ekhangela esigaba lesi uthe izakhamizi azibise udaba lwazo kuCouncil ngoba lowo kuthiwa ubuyela amadlelo abamazi
lo muntu asimazidini azenzele asila contract thina lofuza abadala kababuya eCouncilini sezokuresolve kababhale iforma complete ngoba this is the first time sikuzwa so bhuku wale ndawo was supposed to write incwadi to the CEO yobuya eCouncilini ngoba abakaze bareporte sesimanje sokubuya lethu bengazake basitshela kabahambe bekhuluma lo-councilor wabo ukhansilor wabo seyiletha lapha bensesitulalo
umnumzana afuzayo ogcona ngokubuyela amadlelo akulindawo walile ukhuluma le-studio 7 ibe le-studio 7 esiqinini sebubi ngasenyakatho esabeni semandebeleni igama lami u-Ezra Chisa Spanda
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Siyabonga Chisa, okwamanje siye kuhlelo lwabesifazane.
siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Grace Mpofu usobhoko wenyamandlovu e-iGroups. Sicubungula ukuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe njengowesifazane.
Kuhle number one ezigeni yami ezempilakahle ilamali ukuthola khonokho ukuthi abantwana abanjani nje konke nje kweklinika kubuye okokudla siyahola.
Ye wonke umuntu uyahola yini?
Hhayi kuhola kwakhona kuvalo kuyabe kuhola kwesinye isikhathi uze kuthiwa kuhola abasikhulile beholi. Ngathi mina nginje ngikhulile ngilama-70 ngazi khonapho umntwana ami ngenyeyo umuntu onjani wathi ukudla kusokukuluthwana ikwalithi ukuthi ngidle lo mntana ami nalo layo lapho siyaqatshelana abantwana laba ngabantwabethu abesefijini nale singabantwabethu abathayela imizi khonapho.
Kodwa kulula yini ukuba ngusobhoko ungowesifazane? Kumbe abanye babona ingane abanye babona ingane umsebenzi wabo baba
umsebenzi wabo baba athi ubaba wabhubha bathi ngibambele abantwana abantwana bakhona abangabafana besasebancane.
Ye bazathatha nini intaba?
Babakho abafuthi futhi
bangaphi kodwa
basemagona lapha akakhathana.
Kodwa abantu bayalihlonipha yini?
Hayi kuhlonipha babagogo malini bayahlonipha number one noma ngabiza abayenzi kubi ukuthi ngimubani bayihlonipha njengomuntu ogqoka ibhurukhwe
njengoba
silungisa nje okwekhaya sisenza okwekhaya so emasimini kathesibule nkomo ziyadlale ikhuzane kuphele lokho.
Lisebenza kuhle lenduna?
Lenduna phela lisebenza kuhle kade siye kiyo kahle.
Ye likhuluma ngani?
Ngolesithathu kanti kwakungolesithathu emaw ngasiziza siyahamba.
Ye lalikhuluma ngani? Kuyini okwandisa ukuhlupha esigabeni?
Sibizile ukuthi sizozuzani layo ukuthi siphile kuhle labantu inayo nje ukuthi hayi kathesi kunje so libeka amadlelo liyenze yonke into so njalo sifika sibe thukele hayi bakuvuma siyafanana lo muntu uthuphe laphana kulesani isiphalo sibekileyo amadlelo anjengoma ekhaya la futhi angahambi ngale sizolo ukhulu siyakuyeka bangaphathe kanti ukuthi sidlise nga sesisiya nje ekhonapha ngamajuni 1 sesiyangenisa inkomo sezisidlanjani.
Abaningi bebebhalisela ukuvota bayakwazini abantu khona ngapho kuvillage yakho ukuthi kuyabhaliswa ukuvota njalo bahambile?
Babhalisile kubuyini abezeki? Ye hayi sihambile kodwa kade siyevotela imota ibe yaba 1 kade siyevotela kuthiwa kwadundubala kundundubala hayi ngiyazi indawo yakho khona le thumbe le mfolosi imota izezihluphileyo kodwa ubuningi kade befuna ukuhamba.
Ye bagcine behambile yini?
Sihambile sigcwele sinjalo zavuya kodwa abanye nabo bethathwa zimoto ezincane besiya khona ngale siphahamba.
O ngezinye iy'ndlela bekukhathana?
Kukhathana lapha sisuke ngama-7 sisiyavota elokuzi kodwa sifike ngama-11 sika ngo-6 besisuka khonapho.
Sizwe ezinye izakhamizi zesigabeni sakho khonapho e-iGroups zikhonona ngokuthi kulabothi kamtanda ababathathela izifuyo le mali. Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kodwa lapha zange bafike bethusele kobakhuluma kuhle bathi umuntu thina uyazingenela ngentando yakhe kweyami izipeki abathuselanga kodwa kulabantu abangazange bangene kulabantu abangenayo bayehlulwa zimali zenyezo ababatshele khona bayehlulwa yizinto zakhona umuntu uzathi wayabiza kakhulu ukuthi into yakho le ngiyithethe yathi ngifuna lokho ehluleke khulu kodwa kuvumile naloo muntu into yakhe nale angabantwana bona babayeza njalo bethuke kodwa hhayi bona babevumile ekhathi ugogo akabuye bemkhiphele lokho abamkhiphela khona lokho ugogo kaithikiliza abantu abakho akuvule layi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Grace Mpofu usobhuku we-iGroups enyamandlovu ebesixoxa laye ngohlelo lwethu oluphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile ngohlelo lwakhe lwabesifazane. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba.
Lihlolinga lichona njani izulu kandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu siqoqa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso ezim imbokodo
wakuqala ngiyakwamukela uhlelo
anginingelele kwemsakazi ngiphinde ngibingelele lakubalaleli komsakazi kho igama nguVictress
ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamaweiva lolu sizwa abaningi bengadi abaluqondisisi ungasitshela nje ngamafeature
kusukela ngolesithathu mhla ka-29 March kuphume incwadi ebikhitshwe ngumnyango wezasekhaya lapha eSouth Africa ebikhuluma ngawo amaweiva isithi abantu belokungazwisisi bengazi ukuthi benzeni sebecabanga ukuthi uku-applyela amaweiva lawa kuphelile izolo mhla ka-31 incwadi le ibikhuluma ukuthi laba abantu aba-applyele amaweiva kuze kube ngu-31 lokho engakaphumi bazokwengezelelwa isikhathi sokuthi balinde amaweiva kuze kube ngu-31 December 2023 ngifuna ukusho ugcwala umlomo ukuthi incwadi le ayizange ithulutho ngama ZEP ikhulume nje ngama umuntu o-apply iwaiver ngoba amaweiva ka-applywa ngabantu abalama ZEP kuphela baningi abantu aba-apply amaweiva abavela kwamanye amazwe abadinga ukuba le ncwadi zokuthi zibavumele ukuhlala lapha eSouth Africa ezingasoma ZEP so leyo ncwadi ephumileyo ayichongo lutho nge-ZEP ibikhuluma nje ngamaweiva wonke umuntu nje noma ngubani o-apply iwaiver leyo ukuthi nxa kusiyafika umhla ka-31 iwaiver aba-apply kusiyafika umhla ka-31 March bazonikezwa isikhathi esifika ku-2023 December 31 ukuthi balinde amaweiva wabo so abantu kabangaphamazeli abaqhubeke abantu balama ZEP be-apply amaweiva befila amafomu be-apply amaweiva esicabanga ukuthi ngoba sasinikezwe ukuthi kuza ama-permit lawa azasiphelela ngo-30 June kuwona lowo mnyaka ukuthi mhlawumbe sizavunyela ukuthi ku-apply amaweiva kuze kufike u-30 June so abantu abangaphatheki kabi bekhanye sebesenza izinto ngokutatazela ngoba bezwe kuthiwa kuyavalwa bekungaqondana ngalathi abaphethe ama ZEP bekuqondane nje laye wonke umuntu o-apply waiver so ngingathanda ukuthi abantu bakuzwisise lokho aba-apply amaweiva beqhubeke ba-apply amaweiva nxa sokuphumile ukuqondane lama ZEP bazokuzwa futhi
ubona abaningi yini asebefake amaphepha onda la izicelo zoda lezo njalo ungasitshela ukuthi wena njengomkhokheli wenhlanganiso yezimi imbokodo bakhona yini obancedisayo
ngicabanga ukuthi njengakulezi nsuku ngathi abantu sebengani bayayethukile ukuthi u-30 June useseduzane sebekhona beqalisa ukunyikinyeka begijima abantu be-apply amaweiva kudala abantu baqala uku-apply amaweiva kodwa iningi belingalandaba la uku-apply amaweiva bebengibona ngani into engeke iyenzeke into engeke bayenelise kodwa ngibona kulezi nsuku hayi abaningi abantu bonke umuntu ngapha langapha ukukhuluma nge-waiver ukukhuluma nge-waiver ikakhulu bona laba abantu abaphethe ama ZEP so ngibonakala ngani hayi sokulotshintsho mpela sokunyikinyekwa yebo khona akukho lula ngoba izinto ezifunakalayo ukuthi abantu ba-apply amaweiver abanye abantu abaningi abalazo abanye kufunakala ama-contract emsebenzi abanye kufunakala izincwadi ezithoyo ukuthi kungani kumele banikeze lawo ma-waiver so abanye bakhala ngokuthi hayi lapha ngisebenza khona umqhashi wami akafuna ukuthi anginikeze leyo ncwadi umqhashi wami nganginikanga icontract so angilayo so kuningi nje abantu abahlangana lakho obekubenza bengani badonsela emuva kodwa kungathi manje hayi sokukhanya ukuthi hayi abantu bayabona ukuthi hayi sesiye emaphethelweni sebezama ngamandla wonke ukuthi ba-apply la amaweiva mina njengomholi wenhlangano yezimi imbokodo inhlangano esizomama labantwana kukhona engikwenzayo ukuthi ngisiza abantu abehlulekayo ukuthi bazele amafomu bazi-apply la waiver ngiyasiza abantu ofisa ukuthi ufuna uku-apply waiver kodwa akala lwazi lokuthi kungenwa njani ebulenjini lapha afile njani amafomu ayenzeni ngemva kwalokho ngikhona ngizinikele ukuthi ngisize abantu angikhathalile ukuthi ngumama kumbe ngubaba kumbe ngumntwana ngiyasiza wonke umuntu egameni enhlangano yezimi imbokodo so abantu abafisa ukuthi basizakale abangela mali ngoba abantu bayabhadalisa ukuthi babenzele abantu lokho so umuntu obonayo ukuthi hayi isikhwama sakhe asivumi ukuthi akhiphe leyo mali aye applyisa iwave umuntu nozambhadalisa ngikhona abantu bengangithinta abaningi bayazi lapho engitholakala khona omunye noma ungazi lapho engitholakala khona ungathinta inhlangano yezimi imbokodo utsho ukuthi udinga usizo lunjalo ngiyabonga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sengivalelisa msakazi angitsho kulabo abantu abaphethe ama ZEP ukuthi aba-applyele amaweiva imphumela siyazi mhlawumbe ngaphumisa ivuna bakhona sebewatholile amaweiva abanye ibavunile mbele imphumela sebelungiselele ukuthi ba apply ama permit. Nxa ungangala permit ungala ZEP awukwazi uku apply i waiver e apply yilabo abala ma ZEP. Abantu bakuqondisise lokho bengadliwa izimali zabo abazisebenza ngiyabona.
Lo ke bekungonkosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi wegospel odabuka eMbembezi uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Kubika uNtunkameli Nkomo weStudio 7.
Impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalungu impilo lena
impilo le esiyiphilayo kulomhlaba enzima inkosi
iyayazi
ithuli yalungu.
Iqembu lezimvu ezimhlophe lisungulwe ngo-2019 yimi uJoel Mbambo kanye nabafowethu abanye abathathu. Sakwazi ukuthi senze i-album yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma. Then ngomnyaka olandelayo 2020 saba ne-album yesibili ethi eGolgotha. Then ngo-2022 sikwaze ukuthi sikhiphe ama-album amabili, enye ethi Ukholo Lwami, enye ethi Woza Moya.
Iphethe incwadi
yesimi sonke
salomhlaba
yoyoluzima abethu ithuli yaluni.
Iphethe incwadi
yesimi sonke.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ukuxhumana nathi abalaleli bangasithola ku 079 engiyasemzansi, kusho ukuthi umuntu angafaka icode athi 0027 abese sithi 79704 6757. Ilapho sitholakala khona siyizimvu ezimhlophe ngokwe WhatsApp nangokwama calls. Then mabe sidinga kwenkundla zokuxhumana bayasithola ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group noma bathi Joel nezimvu ezimhlophe. Bazowuthola wonke umusic wethu kulezo nkundla.
Yiwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Siyacela kakhulu ukuthi bathenge i-original music yethu ukuze sikwazi ukukhula.
Noma ngehlelwa
noma ngehlelwa
Mokubi Nkosi
Mokubi Nkosi
Ileleteni
Siyabonga Ntungameli Nkomo lapha besiphathela iqembu elicula ezokholo izimvu ezimhlophe likhokhelwa nguNdolomba Mbambo. Singakehlukani sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobulungu babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo. Sasigqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo imukeni nokumede Saidi ngise Washington DC ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.